Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi ezCTU ithi ukungahlaliseki kwezisebenzi zikahulumende phezu kodaba lweholo elincinyane kutshengisela ukuthi izisebenzi zonke elizweni zinodubo olufanayo.
Kwele Zimbabwe seliphela amandla endalisasebenzeka kusela umuntu olifunayo. So ke amanesi la akhala umsebenzi avela kumangalisa.
Inhlanganiso elwela ilungelo lamatshitshala e-ATUS ithi amazwi kamphathintambo wezenhlalakahle kaZulu uMnumzana Paul Mavima awukuthi lanxa uhulumende evumelana labo ukuthi kulodubo kudaba luzoholo, kumele bamukele imizamo ayithathayo ukubaphathisa ayize.
Okwakuqala uMambima esingamkhumbuza khona ukuthi izisebenzi zikahulumende kaziholiswa imali yezinto ezikhiqizwa ngabantu nje. Izisebenzi zikahulumende zihola imali yezinto ezikhiqizwa imvelo.
Okuqhamuka komkhuhlane we-monkeypox kwele South Africa kwesatshelwa ukuthi lo mkhuhlane ungasabalala ufike eZimbabwe.
Udubo luka khona ukuthi asagqoka ngendlela efanele. Umuntu uyabela imask kodwa amakhala esegcekeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yezisebenzi ezCTU ithi ukungahlaliseki kwezisebenzi zikahulumende phezu kodaba lweholo elincinyane kutshengisela ukuthi izisebenzi zonke elizweni jikelele zilodubo olufanayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi uhulumende kufanele axazulule udaba lwezisebenzi zogatsha lwezempilakahle esezikhalale umsebenzi ngoba inengi lezisebenzi lingathatha inyathelo elifanayo. Omongi labomongikazi bakhalele umsebenzi besithi bafuna ukungezelelwa iholo. Umgcini sihlalo wezCTU ukugatsha olungentshonalanga yelizwe uMnumzana Ambrose Bindi uthi kufanele uhulumende asebenzise idola lemelika ukuqeda lolu hlupho.
Khuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi xa ukhuluma ipova data timeline uzayinanzela ukuthi iphose itshaye 200,000 imali ofanele ngayitholwa ngumuntu RTGS. Kodwa leyo vele sikhuluma ngemali nje semoyeni ngoba ungaze kathesi khulunyiswane uyinike leyo mali. Uyathi usiyayihola after a week or a month ifika khona iyabe isidla khonapho kachana. Lokho kuyatshengisa ukuthi eqinisweni imali yeZimbabwe, idola leZimbabwe seliphela amandla endalisasebenzeka kusela umuntu olifunayo. So ke amanesi la akhala umsebenzi avela kumangalisa. Sokufanele ukuthi kubonakale ukuthi vele into azimanga kuhle and asibasoli bathwele nzima akusebenzeki. Lama patients abasebenza lawo bayathi ukuthi lawo bathwele kanzima akulalami into ekhona ezibhedlela. So umsebenzi wakuba nzima ngokuthi bebe beqhubeka besenza umsebenzi kodwa bebona into abantu ababancedisayo ababuya bebe begula abancedise kangako yili uhlupho olukhona. And ayisibo bodwa, iZimbabwe yonke ikhala ngokufana nayo. Sithina uhulumende kabona ukuthi uyatshintsha sibula amapholisi kuyenale i-auction eyenziwayo amaviki onke ngabolwesibili. Imali idwala leZimbabwe ngawuliqathanise leMelika liloku luza amandla ngeviki ngeviki. So kusegcina ukuthi lalapha bethembe khona ethi hayi uzabe elamandla ukuba nazama ukunqanda ukuwa kumbe ukuphela kwamandla edwala leZimbabwe sokumehluli. Nxa izisebenzi zingala mali kutsho ukuthi lawo mabhizinisi laba lobunzima ngoba phela izisebenzi zofanele zihole imali ziyencedisa kumabhizinisi ngokuthenga but asenesi ukuthenga lezo nto ofanele zizithenge futhi lamabhizinisi lawa ayehlala phansi.
Yiziphi inhlelo elilazo? Sikhuluma kanje liyakhulumisana yini lohulumente?
Well, inhlelo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions esilazo siyakunanzela njalo sikuhlonipha ukuthi iLabor Act iyasivumela ukuthi siqoqelane lohulumende. Kuyikho ke unganzelela thina njengenhlanganiso yezisebenzi sizimisele ukuba sikhulumisane lohulumende silayo iTNF iTripartite Negotiating Forum ekhona eyesikhayela ukuthi izinto zonke lezi zixoxiswane kodwa silohlupho lokuthi silohulumende ongathi kafuna ukulalela izisebenzi oyenza intando. Kuyabizwa kuleyana inkundla kuxoxiswane khanti kule nto evunyelwanayo ingapasi. Kwesikhathi zonke lezi zinto esezixoxisana khona phana ziphumeleli. Kodwa ke yikho phela sinanzela sesibona athi sokuzala okwenzakalayo. Lo okwenzakala emanesini sithanda phana sikutsho ukuthi uhulumende engakudele engakuthathi kancane. Kuyagcina phose wonke umuntu oyisebenze semile engasasebenzi. Ngoba abantu sebefika esigabeni sokuthi hayi bo, lo okhulumisana siyakubona kodwa ikhaya ngathi hayi akusincedisi. Yikho ke abantu sebesithi hayi thina ongayisikufayi kuphi. Vele sifile kudala. Yikho abantu sebezihlala bengayi emsebenzini. So uhulumende le ngozi yokuthi intele kayikhangele masinya aphumele solution masinya ngoba angazaphuze ukuba nayibambise. Kuhle aphuza ukuthi ayenze intando yabantu ukuthi akhuphe imali yeZimbabwe afake imali eMelika siyagcina silohlupho lokuthi iZimbabwe iyagcina isithezi khona kungasela umuntu emsebenzini ukuthi abantu abasenelisa abalayo imali yokuyemsebenzini abalayo imali yokuthi bathenga ukudla besemsebenzini abalayo imali yokuthi bancithize imuli zabo abalayo imali yokuthi njalo benelise ukuthi bafundise abantu babo abalayo futhi imali naleyo ukuthi nxa sokuthi omnye wagula angabe ebhadala ezibhedlela bangahamba kumadokotela bafuna yona imali yemzini phezu kwalokho futhi umuntu kade hlezi laba sithi ngama pensioners balohlupho olukhulu ngoba imali abayihola bavela yisa abancedisi abantu abasebenza iminyaka eminingi kodwa yasebehawula ngani nganazi basebenzi kodwa uhulumende khona apho sinaze uhulumende ofana nayo wathola insuzo enkulu labo bantu ngoba babebhadala phela imithelo leyo ama tax kuhulumende. Uhulumende wathuthuka waphambi ngenxa yemali kodwa ngathi laba bantu sebakhohliwe sebaphatha kubi kasabahloniphi abantu bayadubeka imali abayitholayo naleyi eyomhlala phansi ayibancedisi.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi yeZCTU kugatsha lwangentshonalanga elizwe esixoxelaye ecingweni ekobulawayo. Uhulumende uthi usakhulumisana labakhalale umsebenzi njalo uthi balihlekana ngoba inengi lilokhe lisemsebenzini. Lokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-R2s ithi amazwi kamphathintambo wezisebenzi lempila kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima awukuthi kumele amatitshala amukele imizamo ayithathayo ukubaphathisa ngendlela ezijiyeneyo ezibalisa ukubabhadalela abantwababo imali yama-school fees ayize. I-R2s ithi uhulumende kumele ananzelele ukuthi abaphili ngezithembiso nje kuphela uhulumende azikhulumayo engazifezi. Linhlanganiso ithi okuzaqeda udubo ukuthi amatitshala abhadalwe ngedola leMelika imali engamakhulu amahlanu $540 ngenyanga. Sixoxele sikhulumeli se-R2s umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sanibonani balaleli baka Studio 7. Kuyasethusa nxa sisizwa omamvima esithi ababalisi babe lesineke ngekholo elincuncunca abaninikwayo. Okwakuqala umamvima esingamkhumbuza khona ukuthi izisebenzi zikahulumende kaziholiswa imali yezinto ezikhiqizwa ngabantu nje. Izisebenzi zikahulumende zihola imali yezinto ezikhiqizwa imvelo. Singabuyela emuva sike sanikeza uhulumende iqhinga lokuba ayehle kuna kokunye okwakukhitshwe inzira masanga commission okwakukhulunywa ngokuthi uhulumende aqale into okuthiwa i-educational equalization fund okuzasetshenziswa imali evela kuma-mineral resources ukwenzela ukuthi senelise sililizwe ukuthola i-state funded education, senelise sililizwe ukuthola imali eneleyo yokuholisa ababali. Usitshela ngomlando kahulumende we-service delivery, sivele yona i-service delivery ingeke abantu tesi bahamba emgwaqweni efileyo ungangena eHarare ungene kobulawayo angikhulume emakhaya. Abantu bahamba behlangana ledoti yemaswirithi emadorobheni wonke. Abantu bahamba behlangana lentengo yesinkwa engathengekiyo. Abantu sebanikezwa uzupho ayisibo bonke abantu abahamba. Sinakani ukuthi uhulumende nxa ele mlando yezinto kahlale phansi ayenza ama-priorities. Sime ukuzwa ukuthi uthiwa upresident nxa evakatha uqhatha ijet thina sile eZimbabwe. Sime ukuzwa ukuba kulabantu abathi nxa bejontshe i-diamond bejontshe igolide bayayekelwa nje bebhodabhoda emgwaqweni kuthi abantu abangelacala njengo-Obed Masaraure bayefakwa eGuru. Ngokunjalo thina ikhuluma siyi-R2s lamhlala usuku lwesi-4 sile stairway kodwa ngesimo esikhona i-stairway sethu sesingaqhubeka size siyefika mhlana sifike ezi $540 omzukwana u-Obed ephuma eGuru.
Kodwa uhulumende uthi akumelanga likhale kangako ngoba uyaliphathisa ngendlela ezishiyeneyo ezibalisa
ukubhadalela abantwana benu imbadalo ze school fees. Lithini lina ngalokho?
Kumanje abantwana bababalisi baxotshwe ezikolo ngesikwelede. Uhulumende kangaphili ngokukhuluma amanga, kodwa kayenze okufunwa yizisebenzi. Izisebenzi zifuna $540. Ababalisi bafuna $540. Athi kubhadalelwa abantwana abathathu nguhulumende. Sisonkukhu esiholelwayo, siyafana lezikwele, kumele sidle esiziphandele khona.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Atuz. Ukuqhamuka kwemkhuhlane we-monkeypox kwele South Africa sokumangele ukuthi abanye besabele ukuthi lomkhuhlane ungasabalala ufike eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngemva kokuhlola igazi lomuntu oleminyaka engamatshumi amathathu ohlala esigabeni seGauteng ufunyanwe elomkhuhlane lo okungokwakuqala esigabeni se-Southern Africa jikelele. Lomkhuhlane ubonakala ngezibonelo ezifana leze COVID-19 uqhuqho ukukhwehlela bese kusiba lezilonda ezinjengempunza eziphuma umzimba wonke. Lomkhuhlane uthelelwana ngokuthintana lomuntu olawo kumbe impahla yakhe. Kolunye udaba ukumiswa kwe-curfew eZimbabwe ngomvulo eyaqala kuqhamuka ubhubhane lwe-COVID-19 kumangalise abanye kade bengazi ukuthi i-curfew le ibilokhu vele isakhona. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenis Banda.
I-curfew abantu abaningi bebengasakwazi lokhu ikhona ngenxa yokuthi abantu besebesihambela nje bezenzela izinto sebekhohlwe ngokuthi kule curfew, kulo mgoqolo we-curfew. Sasinanzelela ukuthi kumbe kungabe ngama-night clubs kumbe amabhawa abelokhu evulwa ngesikhathi okuyabe sokumele ukuthi ngabe sevaliwe ngenxa ye-curfew. La bantu uhamba kwabo belokhu behamba lasebusuku loba kade kule curfew. Yebo, kwezinye indawo bekusiba zinhlutshwane izimoto endaweni ezinengi, singathi kumbe ufica izimoto ezinhlutshwane ezisuka koBulawayo sesiya eHarare busuku, kumbe nxa odlulala amanye amadolobha amancane kuyabe kungaselazimota. Ngathi khona kuyana nje i-COVID, umkhuba wokuthi vele sasile COVID kulo mgoqo iminyaka le mbili edluleyo kwenza abantu lakho batshintsha engathi ama-habits okuhamba kwabo lokudrayiva. Abantu abaningi vele besekusithi nxa kusihlwa iningi labantu liyabe selifuna ukuba ngekhaya ezindlini ngenxa yokuthi sokwadevelopa engathi habit ukatshitsha izinto. Sokufanana nje njengezinto ezinjengemva lobi COVID, imigoqo ye-COVID sikhona bengasezananzelela ukuthi inani labantu lokhu lisehla eliba khona ezifeni ngenxa yokuthi kwayevele sokule mgoqo ukuthi inani libe lilutshwane.
Manje nxa sikhangele eminye imigoqo iyalandelwa yini efana lokugqoka ama-mask lokuqhelelana, abantu belokhu besakulandela yini?
Ngingathi umgoqo lokhu ulandelwa abantu abaningi ilo kugqoka ama-mask ngoba izitolo eziningi lokhu zilama sign okuthi oba na-mask. Kuyabe kutheqo ukuthi ufice umuntu engene ngalayo. Udubo luba khona ukuthi asagqoka ngendlela efaneleyo. Umuntu uyabe layo i-mask kodwa amakhala esegcekeni, ngakho kugcine kungancedi lutho. Siyananzelela njalo ukuthi ukugezisa izandla nxa umuntu engena ezolo kumbe engena endaweni ezigcwele abantu abaningi, lokhu kukhona. Kuyabe lokhu kukhona ama-sanitizer abe khona wenza ukuthi abantu bekwenze. Ikanti udubo solukhona iloliyano lokunikana ikhala i-spacing akusekho lokhuyana, abantu babe beminyene isikhathi esiningi endaweni ezehlukeneyo, kumbe kugada izimoto ama-zupco kumbe kuphakathi kwazo lezo zimoto amabhasi kumbe kusezitolo ema-supermarket. Siyananzelela ukuthi hhayi abantu abasakulandeli lokhu kangako. kangaka ngakho kuba ingozi ngoba nxa kuza kuba leyinye futhi iwave COVID kusho ukuthi inga affect abantu abaningi ngesikhathi esifutshane kakhulu kodwa thina into lokhu siyenza ukukhuthaza abantu ukuthi abanga vaccinate behambe behlatshwa njalo lokuthi abantu belandelele yonke leyo imlayo ekakhulu ema-church ukuthi kube into esiyilandelayo kube into esinazelelayo ukwenzela ukuthi singathelelani lomkhuhlane we-COVID.
Hello ke ngumfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangela eziphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi iqembu leHighlanders lele Dynamos atholakale elecala lokwehluleka ukukhuza abalandeli bawo emdlalweni owenzelwa enkundleni yeBarberfields ngenyanga edluleyo. IHighlanders ihlawuliso yamadola azinkulungwane ezinhlanu $5,000 kuthi iDynamos yona yahlawuliswa amadola inkulungwane eziyisikhombisa lanhlanu $7,500. Umsakazo we-ZBC unodaba lokuthi amalanga okhetho lwama-by-elections esigabeni seManyame eChipinge asesazakala azayenziwa lolu khetho luzenziwa ngomgqibelo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi bethabahle, linjani basakazi bethabahle. Hayi, namhlanje ngidinze ngokunye basakazi okhulumayo ngelethu Ndlovu eseJohannesburg ekhaya kodwa ngibuya eKZN St. Joseph. Mina ngimangala kulabo engibazwa bekhuluma kuStudio 7 bethi umbuso wezanu wemuhle impela. Kodwa kulo mbuso wakwabamuhle impela ilizwe lingalamali, abantwana sifundisa nzima. Yazi nje yonke into yakhona nje yonke impilo yakhona yonke inzima kodwa kuthiwa sithule nje sithi konke ku right kanti laba bathi ku right bathu bephila kuphi umhlaba ongaphila abanye abantu angazi impela. Hayi basakazi, mina kulokhu ke hayi angazi, maybe kulabantu esifanele ukuthi siyobaphalazisa.
Ngibingelele msakazi ka Studio 7 ngithi lejani lonke basakazi baka Studio 7 awukhulumayo ugodlwayo umahlaba ayithwale ngazi khona la kokodlwayo eceleni kwaleyana intaba leyana engusijumbo okhulumayo. Nilombuzo lapha basakaze labalalelo ngabuqondana lalo bawubani lombuzo. Umbuzo wami ume kanje msakazi, kambe labo abalandeli noma ngithi abakhulumeli bezana uPF indlela abangabe phethe ngalo ilizwe ngabe yimi engiphethe ngaleyo ndlela bezovuma na ukuthi iqhubeke lokho engiphethe kanjalo phela sesiyeqiniswe naye hayi iqiniso akusindlela ukuphatha le ilizwe elinge lamali abantu basokola kangaka bahlupheke kanje hayi khona akube ngenye indlela akube ngenye indlela. Ngiyabonga msakazi.
E-Studio 7 sanibonani, livuka njani labalaleli? Ye, abe ngisacela ukuthi ngime nalo baba othi yena unkomo wathengisa ilizwe. Uqinisile ubaba lo othi khona unkomo wathengisa ilizwe. Unkomo kahle kahle wasithengisa thina la komthwakazi sikaqhulu. Ngokuthi yena wathi ma esebona ukuthi sesiphelile nya, esebona ukuthi sesiphelile sisekho, waseqala ukuthi akubanjani. Waye engathanga khona kubanjanwe singakapheli. Waye engathanga khona kubanjanwe singakapheli ngoba waqala walinda saphela wasesithi akubanjani. Singekho izanwe sibambana nobani ngoba. So unkomo hayi mina hayi kwela miside vele ngiyajo nami ukuthi wasithengisa. Siphakathi kobuzimo obungaka umqondisi uzama ukulungisa lapho kwawonwa khona ngunkomo. Umqondisi ulungisa khona lokhu ukuthi unkomo wayesijiya vele wasijiya kahle kanti unkomo wasijiya edaki. ezehlakele. Umkondisi manje uzama ukuthi alungise khona lokho sibe yisizwe thina esizimele thina sodwa. Unkomo kuba kungashongo ukuthi khona kuyikuthi khona unkomo wengathanga khona nemfuno ukuthatha konke. Kuba sizanga saphela ngale yandlela. Ende mina kuba kuyikuthi ngangingumuntu owayengumuntu owayenamandla njengonkomo ukuthi khona yime ngangiphethe endabeni yamazibra. Ngangeke ngivume ukuphila abantu bami abezipra baphela ngale yandlela. Ngangizothi kungcono lami ngife ngife labo abantu abami bezi. Kodwa unkomo wasalephila esesithengisile. Hayi asazi madoda ukuthi siya kuphi ngale lizwe leli. Kodwa umqondisi ukhona sisazolinda sibone ukuthi umqondisi uzosikhiya kuphi. Ngokuthi umqondisi yena uvuselela lokho kwawonwa ngunkomo.
Salibonani, salibonani bantu baka Studio 7 okhulumayo ngundebele wasecholocho wakithi. Hayi kunzima kwelakithi. Ngibibi ngelela nje kusene wakithi ngazi laphele khona khona ngabo umntongamili. Kuthi kuyisikhathi bani njengamanje. Kule ndoda ebikhuluma laphana ngendaba zasekhulumise ebhinga khona le. Sithi abantu besisi bagoqa izandla. Hayi ukwenzakala kulona umhlobo wakithi eZimbabwe asazi ukuthi yini. Umuntu uma ezathi abantu bagoqa izandla abafuna ukuthi bencele beni beyasebenza. Amathuba omsebenzi imisebenzi zikhona bayivusile. Imisebenzi yakhona ikuphi kwendawo? Ikuphi kwendawo? Uhulumende we-dispersion lo uyalokhuza uyavula amathuba omsebenzi uyenza into eziningi. Mina ngiphumela laphana ma kusiba le-turn off yaselokuzeni inyama endlovu ngehla khona laphana umgwaqo kwavele sukwafa lokho kwakutshiwo Smith ilifa lomunye umuntu sokwaphela du uhamba ngamagahlagahla uzuzu efika etsholotsho uphuma itsholotsho ungena amakhaya vele kufana nje uzwa umuntu ekhuluma kanje. Hayi abasutha bayajabula shem bayajabula laba ababhatalwa abadlawa bezana kodwa umuntu uyakhuluma kunja umntana kulale tshazwa amakhaza khona ngapha egoli elale emkhukhweni elale egijima egijinyiswa amapholisi. Hayi kunzima kwelakithi bakithi.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke ngiyalibingelela ngithi philani ngenkosi ube senduduza abalandeli bonke be-CCC. Hayi asikhulekele nini uJob sikhala lo sithole bazaphuma. Hayi vele zani njalo kanti yatshela okokwenza ikhothi yatshela okokwenza amapholisi yatshela okokwenza labo gadi so bayenza kwabo otherwise engcetho babagcinile bayakwasi bafuna ukwenza nto izani yabulala ungeke uyitrust 100% bakwazi abagcinele khona kuthiwe bavusa umsindo nensimbe kwangikhona khona ngale khona lapho abantu abavusa umsindo ngu-MP wezani u-PF babedifenda. Hayi zani u-PF ankulunkulu ubhekile i-one day nyamangala nje okuthi akwashela abamsaka nxa ezakhuluma ethi ibhinga sithuthukile upresident seyithuthukile kule ndawo efenjengebhinga kusuke 21 kwampana usemalaria 21 kilometers akula moto ubusuke kwampana enkenkando usemanyande clinic ukuhamba uzukhale vele ohelelwayo kahamba ogula serious kahamba kuphila abalezinqola zabo kuphila ongenanqola vele uyafela endleleni kukhatshana kakhulu izikolo zangikhona ezotshani ungafika umoya sabungunzani siyathatha izindlu susele kashiyana le abantwana bafundela phandle vele umntwana grade 0 uqalise selama 10 years ngokukhatshana bendawo izikolo zikhatshana akula ndawo efenjengebhinga ikuhlala ubona ibhinga vele ngeopposition ngaze kufikeni ngaze ufikeni ibhinga ngaze uyirobhe ngezwisi ngaze ulethe inkalakata imali ibhinga vele kayiphumi ku-CCC vele ibhinga nge-CCC ngoba iyakwazi vele ukuthi i-ZANU PF iyenzeki ukuthi ngiyamangala ukuthi i-ZANU PF ikuthi vele ilandelwa ngabantu abanamanga too much njengamadoda angikhona too much amanga ndebanjani vele labafazi bangikhona bebayekela beqamba amanga emsakazweni amadoda okutshaywa imilomo le ayethuli akhuluma amanga ogawulela abayisimanga otshuma isimanga kuyosupport i-ZANU PF akam 2023 athele ngezani okwehlula nani bogawule vele okwenza libe kuzani uPF ikwesaba ukubotshwa kuphela busele labenzayo otherwise lani izani uPF alisayifuni ngiyabona.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalandeli bonke nje jikelele obabingelela ngunkomo eseBotswana ngizwa ubuhlungunyana namhlanje made ngisizwa omunye olilunga noma lebandla lezani uPF kade kuthiwa yisiphathamandla usendaweni yebhinga akade kukhuluma ebonga iZANU-PF ukuthi ilibandla kumbe elikhombisa lile nhlelo ezinhle kakhulu. Into suke ikhohlwe lona ubaba ngokuthi engabala abantu abasengadini yawo le ade kukhuluma ngakhona labo ukuthi bangabantu abalimayo ebese bala abantu baseZimbabwe ukuthi bangaki. Bangaka abantu abafayo bedliwa zingwenya emanzini. Bangaka abantu abahlukunyezwayo abantu besifazana berejwa bejampu cingo baye betshaywa amagumaguma baye bethathela izimpahla bebalekela umbuso weZANU-PF. Yena azokhuluma kamnandi kumbe qhenye iZANU-PF ukuthi iZANU-PF iyenza ubuhle le nhlelo ezinhle ezenza ukuthi kube le kusasa. Bangaka abantu bebhinga abagcwele emazwe ezindaweni abagcwele lupane abagcwele etsholotsho bezama ukudinga umsebenzi ukuthi bekwanise ukuziphilisa. Omunye umuntu uyasuka nje phuphe into engelasidinga ukuthi ngabe uyayikhuluma. Abantu bebaningi behlupheka phandle. iZANU-PF mfowethu sifuna ukukutshela bengifisa ukuthi nga umeseji lo uyafika ezindlebeni zakho. iZANU-PF kayila ikusasa lethu. iZANU-PF kayila kusasa, kayila mpilo enhle. Ngezindlela zamunje ethi bonke abantu abasebhinga bafundele ukulima. Into abayeza yenza ukulima kuphela lokusebenza nzima kayisiyo qiniso zami kulitsho. Thina sifuna ikusasa, sifuna iZimbabwe yethu entsha. Yikho silisa ukuthi nga kungangena omunye uhulumende ukuphuma iZANU-PF ngenxa yokuthi sihlulekile. 40 years izama sokwehlulekile, ayikwanisi lutho. Siminingi iminyaka sesifunda ukuke kungena abanye ingcene singathola ikusasa elingcono. Siyabonga kakhulu.
Lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke njengoba lamhlanje kungolwesihlanu ke ngithe ngidedele emuva ngilithiye ezandleni zika Ezra Chisas Manda.
Umdumo wereggae kuthiwa ngumdumo wamakhosi. Umculi esilaye uzosihlakaza ngawo lomculo. Ikasizwe imbali yakhe.
Igama lami nguItai Bokosha umfokadube, ngizalelwe konapha koBulawayo empilo lapha ngikhulele eMakhokhova. Ngike ngafunda ePinga ngalumama wami vele bengumuntu ongumbalisi. Ngimele ufunde ePinga ngafunda lamanye ama primary nje ama TTTs ngoba lo uthintsha mina ngikhulele komama vele ngikhulele komama. Ibizo lokucula ngingumani ites, man ites meaning sicho men of sweet vibes.
Tatwa umani makhe wahlala laye eRare lapha qala ukufundela ukucula bamfaka la kuband
bend yethwa yi Black Duke ngayintshatwa ngumusisi owaye ngihlala next owaye ngu Black Cedric Marim. Yeah, so inkola lapha ngaqasha ko 1997 but mina umculo wami yi reggae. Mina ngiyenza i reggae ngiqala ukurekoda lo Joma Seko. Ngiyasebenza lo Joma Seko ubuthi uJay Zumalabini. Yeah, siloku hlangana yile ndile lapha.
Njengabane ngabaculi ukhona abamthintayo ukuthi la yacula.
Ongenza ngathanda ukuhlabela ngaba inspired ukuthi ngihlabele ngu Lucky Dube ukuqalisa izinto Lucky Dube ay music yakhe imculo yakhe vele ayintinta lokho lobo mali. Ya do lokale kona phanga ngizolalela nje abanye lawo umntalo lafuma majevana omtukudzi umntalo omafumo laba. But yeah, Lucky Dube ngimuntu wangenza ngazwa ngifuna ukuhlabela sibili ukuthi ya ngazwa ngisithi lokho ngiyakwenza lokho. It's got to be, 'cause it's a real, I love to love.
Siyabonga Ezra ebe lo man aitsa besipha ke uhlelo lomnandi esibesilukela ke lohlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe kusasa ngo 7:30.